okokuqala ukuthi vele iAmerica kumbe iNATO awumelanga ibe seUkraine, into yokuqala, ngoba ukuba kwabo eUkraine lokuzama ukuthi lizwe leUkraine lijoyine iNATO yikho owadala ingxabano. Okwesibili, iRussia kayilwi leUkraine eUkraine, kodwa iUkraine ilwa leNATO ngoba iNATO i-operator phakathi eUkraine. Yikho-ke bavala intatheli zindaba ezingahambisani lalokho okukhunywa iRussia. Labo abalama DSTV bayakwazi ukuthi Russia Today yavalwa ukwenzela ukuthi abantu bazwe lokhu okukhulunywa yiMelika labangani bayo abe-NATO. Siyakwazi ukuthi bakhona basuka eCanada, bakhona basuka emazweni e-NATO abaphakathi eRussia. Njalo sibone futhi emalangeni adlulileyo kuthunyelwa imali engange 40 billion isuya e-Ukraine. Izikhali eziningi sezingenile phakathi e-Ukraine. So-ke into esiyitshoyo ukuthi i-NATO kayiphume e-Ukraine, i-Ukraine ingangeni ku-NATO. Nxa kulezinye izinto abafuna ukuthi kuxoxiswane ngazo bese kuxoxiswana. Njalo futhi kuhlonitshwe lokho i-referendum eyabakhona e-Donetsk ku-Donbas region ukuthi labana bathi bona bafuna ukuzimela bodwa babe ingxenye ye-Russia.
Kodwa-ke nxa usithi i-NATO isuke e-Ukraine, i-Russia yona-ke awumelanga isuke yini e-Ukraine?
Okwenza ukuthi i-Russia ihambe e-Ukraine yi-NATO. I-NATO ingasuka e-Ukraine, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe se-Ukraine, ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaba le-referendum, abantu be-Donbas bathi bona bafuna ukuzimela, kumele kuhlonitshwe. Yikho okumele kuxoxiswane ngakho ukuthi kwaba la le-referendum, abantu be-Donbas region bathi bafuna ukuzimela, ludaba okumele luphathwe njani, kungangenelanga i-NATO. I-NATO ingavele iphume, iRussia kayilasizathu sokuthi ibe se-Ukraine.